Umele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa ozuko bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senza umzekelo ukuthi akula zuko osuka komnyoro esiya entebe. Ngokunjalo ke abantu labana abaye kumele bagade besiya emalokitshini onalawo bagcina beswela imishovo okuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-wonder feet lawa. Abantu labana bagcina beswela imishovo yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona bagcine bequma ngenyawo. Thatha omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandathi. Uyasuka uzubukho esuka emzilikazi for instance, kumbe esuka entumbane, kumbe esuka empophoma, afika abachithe kohamara kumbe abachithe kolayona. Kodwa ke okusuka kunanzelele ukuthi kakusela zuko zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba basebenzela khona. Kanti imchova yayisuka emalokitshini ihiqonde khona le badropa khona le bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathele sekunanzelelayo ukuthi imchova nxa engasavunyelwa edorobheni ngaze behlele kolayona, ngaze behlele kohamara, akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba bafuna ukuyasebenzela khona. Thatha futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 eyabe khona umntwana ohlale hillside but engxenye funda khonale esikolo esike Waterford. Ngenxa yokuthi kakula zuko osuka phakathi le kibo hillside siyale kibo Waterford, umntwana lawo useforced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ukuthi lenzi lapha engadlula igcwele imota laphana ibhasi yakhona njalo kuya kuyibhasi eyi-1 eqonda khona le Fountain. Nxa kuyukuthi imchova kayivunyelwe ukuhamba umntwana lona seswele ukuthi agadeni. So imchova yona le encane ibincedisa ngenxa yokuthi ibingena ikonakona lapha uzuko angangeni khona lanxa ekhona amakhombi kazuko. Kodwa-ke abe lama route specific route vele ukuthi wena uhamba lapha uhamba straight to CR kakufana le mchova le yayikhona ukuthi yayisuka lama route amayela angenayo.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemisebenzi yabasakhulayo hawo oyindi lokunokunjani, umumo onjani?
Imichova ibiyindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonomi ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngebhizimusi yakhe laphana i-cooperative njengabochova mabayobe khona laphana bayabhenefitha laphana. Lezi muli lazo bezibhenefitha kumbe bezithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhashwa idrayiva kwaqhathwa nokukhondakitha nxa kuyukuthi imchova ingu-1000 kutho ukuthi abantu abangu-2000 sebethola umsebenzi. Kodwa-ke kathesi ngakunanzelela phose bonke owindi abasekho vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshwane bayabesele bebalekela namapholisi. Kodwa abaningi bangikhona singatsho ukuthi 90% yabantu ababeqhathwe njengabowinki abasekho vele emgwaqweni ngenxa yokuthi bangabanjwa sokufika licala. Kuzokusithi labo-driver labo i-majority yabo phose 50% abaningi balahlekelwa imisebenzi cause bakhona abanye abantu abangenayo bayasebenzela sebeku-under izubukho ngenxa yokuthi imota liyana u-driver uvela kumnikazi wemoto. Kodwa-ke ungananzelela ikakhulu owindi bahle baphuma ngoba abaningi babo babengela 5 O-levels ngenxa kukathesi ngasokuqhathwa ngozuko. Uzuko kafuni khondakitha ongala certificate eseneleyo se-O-level. So abaningi abafana bakithi ababe ngowindi imisebenzi yalahleka ukuthi lezi muli lezi zalahlekelwa kuyini? Umuntu owayeziphathela isinkwa endlini.